Umphathi Ntambo obona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuye lokusimo esasikhona ungaphanjaniswa ukuqhamuka kobhubhani kulowe COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi nengogoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kwele Botswana. UDikoloti uthi le Botswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni atshiyeneyo aphetsheya.
Realizing the dire state of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi, sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu yokuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi siwulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHebron uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abokuze babhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Na umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaneng neng ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi liyane ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid. So kuyabe sokusitsho ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies. But nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labezimbabhe lisebenza imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangenelisa ukudinga usizo kwindawo zempilakahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazawuphephelaphi nxa umumo ususibanje. Ngoba isintu sithi ma kubhebha ezimanzi buka ngakana nezomleyo sokunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke.
Okunzima kuningi labezimbabhe abangenelisa ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHebron uke wehlelwa yingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluyangaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engakahle ngiyahlangana la nje kade sinje emalangeni ngo-December nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no usizo kangilutholanga ya awusela sizo esilithola ngoba akulamithi eqinisweni ukuthi akulamithi njalo lokho sokusuke senza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumente kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela sozithole lutho ekugcineni vele uzafosela ukuthi uprivate and uprivate yangkhona leyo uyabungela imali yakuthi uthenge imithi engelayo. So isimo esibi kakhulu isimo esingekho sihle ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHebron layo khala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuzasinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHebron ngobana imizimba leyi isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.